Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
La emoyeni ngolesihlanu mhlaka 17 kuLwezi 2017 mhlaka 18 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje amasocha abekwa abedinga indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela onobhala ajikelele womanyano we People's Rainbow Coalition umnumzana Gordon Moyo uthi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uZulu umongameli welizwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe lazo ziyatshengisela usekelo lwebutho ngokungena ezitaladeni zamazwe ezihlala kuwo lezi ngezinye zenhloko zendaba esilazo kuhlelo lwethu. Amasocha abikwa abethungatha indodana kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela. Akukaziwa ukuba bamtholile na kumbe hachi. Uyise umnumzana Phelekezela Mphoko usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya kwele Japan ngokuphathelane lomsebenzi njalo ulokhu engakaphenduki. Akwaziwa ukuthi umnumzana Mphoko obesazakala njengokuthi ukucelelezana PF elisekela unkosikazi Grace Mugabe le G40 uzabotshwa na ngamasotsha engaphenduka elizweni njengalokho okwenziwe ezinye iziphathamandla zebandla lezana PF ebezisebenzelana lonkosikazi Mgabe. Owalwa impi yenkululeko njalo isiphathamandla sebandla lezana PF kobulawayo umnumzana George Mlala ngomunye obikwa ebotshiwe ngamasotsha. Akwaziwa ukuthi wetheswa wacala bani. Ukunjalo nje abanye abantu wezabelo zeMathebeleland bathi usikhwica mfundo umnumzana Jonathan Moyo ube njengempehlane engene phakathi kwebandla lezana PF yalichiya selixokozela. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Akukacaci ukuthi umoyo lezinye iziphathamandla zebandla lezana PF bangapi lanxa abanye abafana lomphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo babotshiwe ngamasotsha. Kule mibiko ethi umoyo umnumzana Xavier Kasukwere umphathintambo wezabelo bacatshe endlini kamongameli Mugabe. Umnumzana Nkululeko Chuma osuka eFelabusi uthi umoyo liqhawe elingabuzwayo ngoba sekusobala ukudilika kwebandla bayambonga ngomsebenzi awenzileyo.
Siyamhlonipha kakhulu ngoba kutshengisa ukuthi kungayisuye owenze lento evele ekhulumile ukuthi lento ufuna ukuyidilize ngaphakathi besingaso sifike lesi sigabe isigabesikiso nguye owenze umama first lady wazoba nje esenza ngabomu kwenzela ukuthi abantu baze kufike esigabeni sokuthi abantu babe baze bavusa umvukela besithi ngeza ke sivume ukuthi umgabe esebusilwa sihlukuluza kangaka kube kungena inkosikazi wakuthi uGrace kuqeda lapho kungena umntana kubona kuqeda lapho kungena uChatunga. So siyambonga kakhulu Jonathan ngomsebenzi owenzileyo.
Evumelana lochuma osakhulayo umnumzana Gift Norris uthi kuzathatha isikhathi ukunanzelela okwenziwe ngumoyo ethi ngempela uliqhawe ngoba kusasa abantu baza kubona ukuba udilizile umbuso webandla elibusayo.
Ngiyanzelela something eyakhulunywa nguJonathan Moyo esithi izan PF uzayidiliza within from inside. So ngiyananzelela ukuthi yona le iplan yakhe ngezindlela singathi singamcelebrate njengehero.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole ekhuluma esePlumtree uthe ngempela usikhwica mfundo umoyo usebenzile ebandleni elibusayo esigabeni sakhe kuze kufike kusimo esikiso njengelizwe.
Lami ngimbona eliqhawe kakhulu uJonathan uma sikhangela umsebenzi wakhe umuhle kangaka wenze kakhulu eCholocho lapho suka khona ongu-MP khona. Kanti ke njalo futhi nasebandleni lakhe lezamphilo uma sikhangela lokho wakwenzayo kuze kufike isigaba sanamhlanje.
Mnumzana Peter Mdlalose uthe uhlupho osolukhona kusenzo sebutho abahambelani laso ngoba sekulenketha bechabi esiphume sobala kuZulu ekuqhutshweni kohlelo lamasotsha.
Inketha bechabi ikhona kakhulu ikakhulu ebantwini besindebeleni. Abantu besindebeleni basenkingeni enkulu ngoba ungakhangela nxa khathi esisizwa ungathi umpoko bonke sebebotshiwe ngubusebalekile oJonathan bafakwe u-house arrest babaleka kubotshwa kakhulu abantu bangapha emathebelelento.
Kuminyaka edlule umnumzana Moyo wathi ukudiliza umbuso wocuku okubandla elibusayo kumele umuntu abe yimpehla awuwohloze engaphakathi. Abasekelwa libutho bambona esefeze injongo yakhe yokudiliza ibandla elibusayo. Iningi lithi ibutho libophelani abantu njalo bathunywa ngubani ngoba bekungela muntu obevukele uhulumende. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ezinye iziphathamandla sebandla le-MDCT sezisole ukutshengisela kwalamuhla ngoba leli bandla lisithi aliphiwanga ithuba lokwethula amazwi alo njengokuzenziwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF. Kusenjalo izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi zizatshengisela ngendlela ezitshiyeneyo emazweni ezikuwo ngendlela yokuxhasana labaselizweni abakhangelelwe ukufola lamhla eHarare bekhalaza ukuthi uMongameli Mugabe achiye umbuso. Izizalwane zeZimbabwe lezi zikhangelelwe ukufola emadolobheni achiyeneyo asemazweni agoqela eleSouth Africa, London kanye leUnited States. Sixoxelo nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqela lokhu kutshengisela edolobheni leNew York kwele Melika.
Ekhuluma lentatheli izindaba izolo ntambama unobhala jikelele womanyano we-PRC umnumzana Gordon Moyo uthe ibutho leZimbabwe seliyidlalile indima yalo ngakho sokumele linikeze uZulu weZimbabwe ithuba lokuthi azikhethele umongameli welizwe. Umoyo uthi lokhu kumele kwenziwe kumanyano wenhlanganiso ezijiyeneyo.
Iami amasotha abafana abagqokele ezi green sinakana ukuthi nxa bethe basukuma bengasukumi basekele ibandla lezombusazwe kumele basukume besekele abantu beZimbabwe bonke jikelele kungabi ngokuthi bafuna ukulungisisa into yeZANU kungabi ukuthi bafuna ukufaka umongameli weZANU kabasukume bathi bona hayi sokwanele kade besenza kubi sebefuna ukuthi eZimbabwe kube lokhetho olukhululekileyo abantu beZimbabwe bazikhethele upresident abamfunayo kube lohulumende ofunwa ngabantu beZimbabwe emasotsha engangenelanga. Lokho kungaba into enhle kakhulu ikakhulu lokho abakwenzileyo amalanga amathathu adlulileyo sibe sibabona emgwaqweni kade behlonipha kade bengakhathazi muntu sifisa ukuthi ngabe benza njalo izikhathi zonke bavumele abantu beZimbabwe bazikhethele uhulumende abamfunayo.
Evumelana lomoyo umsekeli kamongameli webandla le-PDP umnumzana Sikhumbuzo Ndlela uthe okuqakathekileyo ukuthi kuhlonitshwe isisekelo sombuso njalo uZulu avunyelwe ukuthi azikhethele umongameli.
Thina njengabantu baseZimbabwe sazi ukuthi sikhokhelwa ngokulandela iconstitution noma nje sazi ukuthi iZANU-PF government ibihlanhlatha kodwa sinakujabulela ukuthi amasosha sethethe intambo adunga amanzi esikubonga kuphela ukuthi at last laba kade besiphikisa becasha ngamasosha besebenzisa imibhobho bese sebenzisa udlame besebenzisa violence finally nabo labo abakade besetshenziswa njengodlawo lokuphendula amalahla ashisayo sebekubonile ukuthi akuzukusisa njalo kodwa ke we sisamemeza njalo ukuthi akunga abangazithathela umbuso ezandleni. Lokho asebekwenzile kuyabongeka abameceleni kungene i all party stakeholders and elekthwe or kufakwe interim structure in place ezakhokhelela kuma election as long as they follow the constitution eyapasa kukopak evumela amandla ukuthi ehle ayema 7 ayema provinces hayi ukuthi amandla ahlale ehala eHarare ngoba ayisikho kufunwa ngabantu kufunwa ngabantu ku constitution eyadlula through ikopak processes so the constitution ngayihlonishwa akube ne-interim isebenze ngemithetho eyongamele ezokhetho kubizwa ukhetho abantu bakhetha inkokhela abazifunayo
unkosikazi othilia sibanda olilunga labatsha kubandla le-PDP uthi isifiso sakhe ukuthi ontanga ikakhulu omama bafuna ukhetho oluhloniphekayo oluzaletha intuthuko elizweni
okwenzakalayo kuleli ilizwe katheso kwenziwa ngabebutho ngingani phose kangujabuleli ngoba kungani kukhangele umuntu oyedwa abakhuluma ngaye so okwakathesi sese umuntu osesimeni sokukhangela ngoba thina njengabomama sikhangele into ezasikhulula thina njengamaZimbabweans into ezaletha ukuthula ezaletha inguquko yoqotho ezaletha ukhetho olubalulekileyo olulesisindo njalo lulenhlonipho kuZulu weZimbabwe
Ukuhluthunwa kombuso okwenziwe libutho emalangeni amathathu adluleyo kudale imibuzo eminingi kuZulu ikakhulu ukuthi kambe ukhetho lomnyaka ozayo luza kuba khona na lokuthi amabandla aphikisayo azakwenza njani nxa ibutho lingazikhethela umongameli iqula lesadec lithe lizakwenza umhlangano wesiphangiphangu okuhlolisisa ukuthi kungenziwani ngomumo welizwe leZimbabwe Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile masuku
lolo balaleli bekuludaba lapho unobhala jikelele wamanyana wamabandla aphikisayo wePeople's Rainbow Coalition uDr. Gordon Moyo obesithi ibutho leZimbabwe akumelanga likhethele uZulu weZimbabwe umongameli okwamanje sasilethulela ke udaba lapho izizalwane zeZimbabwe ezokwamanye amazwe ezitshengisela zixhasana lo mbuthano walamhla
So thina njengabantu base New York labantu base DC lazo yonke indawo nje jikelele America sifuna ukuba senze into efanayo sime laba bantu sime laba bantu abasekhaya sibajengisela lathi ukuthi lathi siyavumelana laye le nto abayenzayo ukuthi bathi umgabe ayehle esihlalweni ikho ke thina singabantu be New York siyahlangana ngo 2 o'clock eZimbabwe House siyabehlangana ngo 2 o'clock abantu babuya lemuli zabo labantu ababo yonke umuntu uyabe khona khonapho sifuna ukugiya sibonga sihlabela njalo sivizana ukuthi siyavumala ukuthi umgabe ahambe so siyabe sithwele amaphepha azabe ebhaliwe sifuna wonke umuntu elizweni le-America bebone ukuthi thina siyabe siqoqene ukuthi sibone ilizwe elitsha eleZimbabwe elizavela kathesi
njengomunye wabaqoqa lolu hlelo abantu libone ngani bazabuya ngobuningi babo yini sibathembisile ukuthi bazabe bekhona
hayi iqiniso lihle sibili kulabantu asebeqoqene sile expectation of about 100 or 200 people kusasa ukuthi babuye bengayeli kuyenzakala ukuthi bebuye hayi siyazwisisa but sile expectation yokuthi abantu bebuye abantu sebevumile abantu bonke bayakuthakazelela akufanani lokuyahlabela sihlabelele ukuthi umgabe adlule nje abuyela ebuyela ama-UN meetings akhe thina this time around sihlabelela sokuyinto ehlangeneyo elizweni leZimbabwe jikelele lalapha so yikho ke kulabantu abaningi ababuyayo siyazi ukuthi kulabantu abaningi ababuyayo so ya
Yee ngombono wakho labanye oxoxisana labo nibona kusiba ngcono yini elizweni okungabona inengi libuyela ekhaya
abantu bekhaya lezikhalazo eziningi kakhulu abantu bayakhala ngomkhokheli osehlela isikhathi eside kakhulu engafuna ukunikeza ini engafuna ukunikeza isikhundla kwabanye sokuqala ukuthi umuntu lo aphume esikhundleni maye ephume esikhundleni abantu bazathaba abajabule kakhulu ngoba yikho okokuqala ukuthi into zitshintshe nxa sokulomunye umuntu osesikhundleni njalo sisizabona ukuthi yena njengoba kunguye obengumuntu omkhokheli okhokhelayo ubekhokhela ilizwe ngendlela yakhe ikho sibona ngathi omunye lo ozabuya kuzabe kukhona maybe okunyaza kungenisa layo atshintshe ezinye izinto kuyenza ukuthi abantu bebona impilo yenza so that's our expectation
Lo nkosikazi Tsitsi Chirisere omunye wabaqoqa ukutshengisela eledolobheni le-New York khonapha eMelika olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngehola lika 2 p.m.